Disendaba VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla 2 Ncwabakazi 2023 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungasibantu kuyibunyonyo abalandeli bebandla leZANU-PF bebuye ngobuningi babo emhlanganweni omkhulu we-Star Rally kwenzelwe emkhithi ka-Primary School e-Country Park wabulawayo kukhankaselwa ukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu lakhathesi abakwazi ukuthi bakhona na ku-voters roll kumbe bakhutshwa. Uzabona imoli elabantwana abangu-4 omunye umntwana uzavotela ku-A, omunye ku-B, omunye ku-C. Abanye baze bahambe bayevotela kwenye iwodi engasiyo leyo abahlala khona.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisabela ukuthi leZimbabwe singabona siphindwa isehlakalo esaba khona ngokhetho luka-2018 sokudutshulwa kwabantu kwafa abayisithupha. Zivulwe okusemthethweni inkamba zamapolisa ezincane ezimbili emalokitshini aweGwanda ezakhiwe izakhamizi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Bekungasibantu kuyibunyonyo abalandeli bebandla leZANU-PF bebuye ngobuningi emhlanganweni omkhulu we-Star Rally wenzelwe emkhithi ka-Primary School e-Country Park obulawayo kukhankaselwa ukhetho lwama-harmonized elections lukamhlaka 23 Ncwabakazi. Engakakhulumi emhlanganweni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni isibhedlela esitsha ese-Country Park, i-Health Center esakhiwe imali ngemali evela kuhulumende weBrithani phansi kwegatsha lwe-Department of International Development, kubika u-Esa Chisa Sibanda.
Isibhedlela lesi silembhede ngamathumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje.
Enezinto zonke ezifunekayo yisigulane. We shall build 30 of those. That was number the first one we built in Harare. The second one is here. We are going to build another 28 clinics of that nature throughout the country.
Isibhedlela lethi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZANU-PF edale lephalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki lapha eCountry Park ngokuthi ikliniki kodwa ivele isibhedlela. It's well equipped, it's got very modern equipment, imitshina eyenza yomkhinto abantu eCountry Park bazakubangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala isigulane beyawutesiyasizwa ikliniki. Ngingadilaba abaqhatshiweyo kulabantu basekwabeecowdy park asebeqhatshiwe ekliniki khonaphiyana ngona ngane hayi kuzahamba kuhlesini.
Mongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho lelisifa kodwa uhulumende wakhe useneminyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutusiyathu yasivuyela nani and then the second republic. We have comprehensive plans to revitalize Bulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi iBulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutuziyathunga ibe ngututuziyathunga eyayibikho khona kudala.
Utshela abalandeli beZANU-PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa.
Mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote sivotele iZANU-PF 23 August siwine siwine nomdumo. Namhla ufuna ukutshela for ukuthi sonke siyapha
Umhlali weCourty Park umnumzana Magubane uthe ZANU-PF phasuka umthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Bekukuhle kakhulu izakhamizi ziphumele ngobuningi eCourty Park ngobuningi bazo ngoba ukwenza eziphume izakhamizi zinandlelele i-development eyenziwe yibandla leZANU-PF. Yasifana ne-candidate njengobaba umthuli Ncube. We've seen i-development esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma-opposition parties.
Othaziya zombuswa zomnumzana efidlela Ncube uthi amabandla abotshela uZulu iqiniso nxa ikhankasela ukhetho hathi amanga ngoba imali yokwakha isibhedlela lesi ayiveli kuhulumende.
Sokuqanja izinto ezingayisizo, hayi kakufanelanga kube njalo. Ukwethembeka yikho okuqakatheke kakhulu. Abantu kumele abasezihlalweni bathembeke, abafuna ukuba sezihlalweni bathembeke ukuthi izinto bazazenza ngendlela efaneleyo njalo bazenze ngendlela efaneleyo, bavimbele i-corruption, bakhulume iqiniso kuso sonke isikhathi.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthola imibono yabesigodlo sommeli weBiltale eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCourty Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZANU-PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba wadobhe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni abayothelela kuvulwa esakuqala ese-Stone Ridge eseseHarare. Yimele Studio 7 ngapha koBulawayo, igama lami ngenza Jesus Banda.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisabela ukuthi eleZimbabwe lingabona siphindwa isehlakalo esaba khona ngokhetho luka-2018 sokudutshulwa kwabantu kwafa abayisithupha kwalinyazwa abanengi. Zithi njalo ongabi khona kwenguquko, izinqumo ezingaqedakaliyo lokunye kuzodala ukuthi impumela yokhetho lolu icine iphikiswa ngabanengi, kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini aweZim Rights oqoqwe ngabomanyano weCrisis in Zimbabwe Coalition ngokuhlaziya isimo esiselizweni ngaphambilini kokhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Isikhulumeli seCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure uthi imbali yelizwe yokunganelisi ukuxazulula inkinga zayo isimo sezombusazwe esesonakele ukwedlula leso esomnyaka ka-2018 kuzokwenza olwalonyaka ukhetho kube ngoluyangisayo.
Ibandla leZANU-PF lihlezi lisetheswa umlandu wokungenzi okulungileyo kukhetho ngokuqhubeka lifuna ukuthola kanye lokulondoloza abangene ezikhundleni.
Omunye wabasekeli besikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uvumelana labe-CIZC.
Abantu lakhathesi abakwazi ukuthi bakhona na kuvoters roll mbe bakhutshwa. Uzabona imoli elabantwana bangu-4, omunye umntwana uzavotela ku-A, omunye ku-B, omunye ku-C, abanye baze bahambe bayevotela kwenye iwodi engasiyo leyo abahlala khona. Hatshi bo, siyabonga njengoba lathi sifuna u-election e-free, fair and credible, kodwa izano siyenze i-damage.
Unkosikazi Roslini Gwese, isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats lead, ugcizelela kulokhu.
Abantu vele bazondile nokuthi vele kusihamba kwe-election kuyokuthini, abanye sebesithi vele asisavoti, abanye vele sebekhuluma abakonke abakhuluma, abanye bathi khona hayi ngcono sisukume vele khathesi so singene engwaqweni.
Kodwa esinye siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi abekhomishin ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baqhuba umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Kuqakathekile ukubana abantu bazwisise ukuthi into yonke ihamba ngokomthetho. Ukuba i-opposition politician akutsho ukubana sokumele wephule imithetho. Baningi ama-politician esibaziyo abaku-opposition abangakaze benuke wona umnyango wejele ngoba benza izinto zabo bephakathi komthetho, behambelana nomthetho.
umnumzana abekezela Gumbo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Sinzila umangaliso ekhulume urali yeplamti esithena abasupporta iopposition bafana namawu amacockroach ngamazwi akhulunywa kungakaqali igugurawundi. Uminister of State ngaleso sikhathi wayengumnankakho wakhuluma amazwi nalawo, abantu babulawa emakhaya amaNdebele baze bagcina bejoyina izana. So kuyethusa kakhulu ukubona lezi zinto sezisenzakala, njengoba umangaliso ekhulumile uminister of tourism ukuthi abasapoti iopposition ngamakhokoroji.
Kunjalo nje abezekhi baveze uluhlu lwendawo lapho uZulu azavotela khona elizweni jikelele. Kuthi umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ulokhe uphakathi kokwahlulela udaba lwabalelwa ukubhalisa ukuthi bancintise kukhetho lwalonyaka abe-Citizens Coalition for Change abalitshumi lambili 12 edabeni lwabo abalukhweze kuleli dale ngemva kokuba owe High Court unqume ukuthi kwakuqondile ukuthi bavinjwe ukuncintisa ngoba babephuzile ukuphanyeka ingwalo lakho konke okwakudingakala ukuba babhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amapolisa eMatheweni South athi azozayekethise ukubopha iloba ngubani uzaphatheka kudlame lezombusazwe ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Lokhu kuvele lapho kuvulwa okusemthethweni inkamba zamapolisa ezincane ezimbili emalokitshini eGwanda eakhiwa izakhamizi. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Ekhuluma enkosini okuvula inkamba zamapolisa emalokitshini owesitisco bulejakaranda izolo, umnumzana Peter Swanda osaphethe isikhundla somkhulu wamapolisa ezansi emaNdebeleni ukhuthaze uZulu kulesi sabelo ukuthi alondoloze ukuthula ngesikhathi sokhetho.
As ZRP, we maintain a zero tolerance to violence. As a province, we pride ourselves as a rainbow province.
Njengamapolisa asihambelani lobudlwangudlwangu. Njengosabelo sizigqaja ngokuthi sihlalisene kuhle naloba siyimhlobo etshiyeneyo njalo sihlezi sizijabulele nje. Ukhetho luyeza ludlule lusuku nje, akula sidingo sokusebenzisa udlakela ukudinga usekelo. Kuhle ngoba lezitokisi seziziningi.
Uphinde wathi inani lamacala adalwe kulesi sabelo lonyaka aphezulu lapho kuqhathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye.
Crime is counterproductive and we can never achieve anything.
Ubugebengu busibisela emuva njalo ngeke saphumelela nxa kulobugebengu emphakathini. Ukudalwa kwamacala kulesi sabelo kuqonge ngesilinganiso sechumi lantathu ekhulwini 13% lapho kuqhathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Kuthi lapha eGwanda amacala aqonge ngesilinganiso sechumi ekhulwini 10% okulibanga elingavunyelwayo esipholiseni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni, umnumzana Abednego Ncube uthi ukuvulwa kwenkamba zamapholisa eSpice Corp leJacaranda kuzamele kulondoloze ukuthula.
Sesilahlekelwe izimpilo zabantu bakithi abaningi kakhulu bebulawa izigangi. Akula muntu okusamela thweni abulawe, akula muntu okusamela ntshontshelwe, akusamela ngabuke lendlu yomuntu okuthi uyaqwanyulwa umthethi yaganga siyathatha mhlawumbe lokho abekufuna kumbe uthatha imali kumbe uthatha intobani. Mapolisa nansi inkampu.
Umnumzana Hloniphani Spanda olilunga lekomiti ebikhangele ukwakhiwa kwenkamba yeJacaranda ubonge kakhulu izakhamizi ngendlela ezincedise ngayo esithi izigebengu zibathwalisa amagabha avuzayo.
Labantu kwaso kusenzakala khonapha emini befuna ukubanjwa esezindlini kwayenza ukuthi sahlanganise ingqondo njengabahlali beJacaranda ndawonye lobukhokheli bethu. Kwaphuma umbono wokuthi asizameni ukuthi kube le-police base phakathi nakwethu. Ungabona abantu bebiza amapolisa besithi buyani lizohlala phakathi nakwethu, kutho ukuthi bayi-community elobuntu, bayi-community ehlelekileyo.
Amapolisa abike njalo ukuthi inani lezehlakalo zokudalwa kwamacala kulesi sabelo lasedolobheni leGwanda liya liqonga. Amacala avame ukudalwa eGwanda abalisa ukubulala, ukulwa, ubusela kanye lokudlongulwa kwabesifazana. ngimelo umsakazo we Studio 7 ngiseGwanda ngingu Albert Ngube.
Imhlangano yamarali lenhlelo zokungena emizini amadododo kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe phambilini kokhetho olusasalelwe ngamaviki amathathu kuphela ukuthi luqhutshwe. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yezanu-PF lempumelo yemihlangano esanda kuqhutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emmerson Mnangagwa, usihlalekile mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende uMatherwell North umgcinisihlalo wezanu-PF kuleso sigaba, njalo emele imguza edale lephalamende.
Awuzibuki mire nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjani eMathebeleland region. But abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kule nto ezizaphiwa khona ngali mungameli nguyothe eralini yami ngisiye eMathebeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because kwele isikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo iBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So kuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefike enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa, so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo gwayishangana abakhunywa ngo-1912 iyaphela lonyaka idamu liyakasa ukubamba amanzi lonyaka. Kubuye iunit 7 and 8 okungala magetsi eZimbabwe besihlala emlambeni ngama-load shedding, but i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday lale ebuyayo ubaba uMnangagwa yabe commissioner okusemthethweni iunit 7 and 8. La maclinics wale sikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo ema-province eze-devolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo uBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMathebeleland North? Kulokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu abamabandla aphikisayo.
EmaThebeleland North ama-campaigns wethu ahamba kuhle okumangalisayo dade wethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politic bureau members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswe ngu-national chairman ewange bekugcwele. Yikho sithi abantu sebelibonile ilayithi abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnangagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence ubaba uMnangagwa upreacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula, into esingayifuniyo ngumsindo. So lokho vele emathinothi kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens emathinothi emaphathini abuya lo msindo eMathebeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMathebeleland North uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party.
Then in terms of support dadewethu, hawu ubaba uMongameli iD Mnangagwa ngemsebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMathebeleland North, abantu bonke eMathebeleland North they are behind ubaba uMnangagwa. That's why ubone kunjani enkayi, abantu bazibuyele ngomoya wabo and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Bayabonga imisebenzi eyenziwa nguMongameli uMnangagwa. Only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke kusho ukuthi lizwe likuma-sanctions.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende eMathebeleland North, ongumgcinisihlalo wezanu-PF kuleso sigaba, emele imguza edala lephalamende. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBhinga North edala lephalamende, njalo ngumgcinisihlalo we-CCC eMathebeleland North. USibanda uyakulandula ukuthi imihlangano kaMnangagwa iphumelele ngoba isithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo ngamabhasi.
Gimi ekhaya esiyabhuwa kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu-27 oroso akade ezothatha abantu ebhinga north esiya enkaya. Kangikwazi ukuthi ebhinga south kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi emguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi etsholotsho kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi efolo sewange kufakwa amangaki amazupco. So ke nxa kuya kuba la mazupco angu-500 athwala abantu ilizwe lonke esiya enkaya. Gambe kungayekela njani ukuba labantu abaningi. Nothi ukuthi bonke bayabengabasekeli bezanu PF kodwa abaningi ngobuyanga lobo bukhona. Umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho. Ende behambe befike enkayi bethi besuke enkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hambani ebhinga ngoba vele amazupco ahamba lapha ekhona umnankakho. Ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi rale beyasuka futhi ebhinga ehambe esamwe. Akala basekeli eMathebeleni North ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abaku-president's office khathesi nxa beprojekta singakayela kuma-elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma-constituencies. Noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma-constituencies. Akala basekele umnankagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi. Ikho bona ukuthi enye ibhasi ebhekukileyo eduze lelo pane kadivilela usulu ibibhalwe Chipinge. Ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini. Ama-achievements umnankagwa nto yabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu. Ngo-2018 amabhakani akhe ebelezithembiso eziningi, khathesi amabhakani wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga. Akula lutho alwenzileyo umnankagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle, ekwaniseke ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithingele izifuyo zakhe, hatshi ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho kuthiwa empowerment. Akula empowerment enjalo. Abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume. Abantu into abayidingayo ukuthi abantu ababo bethole imisebenzi. Abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amaklinikhi esebenze. Konke lokho okunye akutshoyo umnankagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu, akubhadali ma-school fees abantu abethu, akuholisi amatitsha lamanesi, akuholisi amaphoyisa lama-CIO lamabutho.
Ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama-rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla uMnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleni North. Umongameli uChamisa uyavese eMathebeleni North kusukusela ngeviki ezayo mhlaka 9 kuze kuyefika mhlaka 13. Angeke ngakunika khathesi amadethi lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama-double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama-double rally. Bathayimele ukuthi lapho esiyabe sifake khona ethu irally lawo bese befaka eyabo eduze. Kuthunywa ikakhulu laba bakaMonzuri labefazi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleni North, njalo emele isigaba seBhinga North edale lePhalamende. Wakoba ngumongameli wakwelemelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuzama ukwalela esikhundleni lapho eze enqotshwe ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Ukhethwe ulugatsha lwezomthetho ukuthi aphenye njalo ukutshutshisa amacala kaTrump. Umnumzana Jack Smith wazise izolo ukuthi sebevulele uTrump amacala amane akuqela yokuzama ukuwalela esikhundleni elokuphazamisa umsebenzi walalidale le-Congress elalihlaziya lisebenza khonokho ukuthi lihlolisise lisamukela njalo ukunqoba kukaBiden. Ukuze sizwe ngodaba lolu, uNtungameli Gomo uxoxe lo mnumzana Diva Dube.
Osokwenzakele baba uNkomo malunga le ndaba kaDonald Trump, ngibona ukutshengisa sobala ukuthi akekho umuntu ophezulu komthetho. Wonke umuntu kufanele ukuthi abekwazi ukuthi ingalo yomthetho iyafinyelela nanoma ngubani. ingakho sibona ukuthi ngendlela ijudiciary esebenza ngakhona elizweni laseAmerica itshengisele ukuthi ayikhethi ukuthi noma ngubani noma njalo le mali engakanani kodwa ke nxa ukuthi uye wayephula umthetho kufanele ukuthi uye phiwa ithuba lokuthi uhambe enkantolo uyezichazela noma ubizwe enkantolo ukuthi uzochaza lokho okwenzakalayo njalo lezizathu zokuthi wakwenza ukwenzelani khona lokho okwenzayo ingakho sibona ukuthi sebemnikele lithuba ukuthi akabuye azohlangana lemanje kungakhethelekile ukuthi noma wake wabe ngumongameli noma wake wabe ngubani okuyinto engavamisanga ukuthi umuntu owake wabe ngumongameli simbone esesiba ezingelelinje
uTrump njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli ubona ukuvulelwa kwakhe amacala lokhu kumphathisa yini kumbe kuzamlimaza kumkhankaso wakhe ngoba sibona olunye uphenyo luveza ukuthi usekelo lwakhe ebantwini abavele behamba laye luyagxila kakhulu ngaso sonke isikhathi evulelwa amacala okugoqela lakhathesi nje
nxa sekusiya ekuthini akhethwe kuzaya ngokuthi amacala akhe la ahambe njani nxa kungabe kuwukuthi abejudiciary babe bamthola engelalo icala noma bamthole elalo icala abantu be-America sebezamjaja ngitsho laba abangasoma-staunch supporters akhe kakhulu kodwa ke laba abavele abangama-supporters yakhe kakhulu nxa bekhangela bona into leyi ukuhanjiswa kwakhe enkantolo ukuthi ekhangelana namacala la bayikhangela ukuthi kuyinto eqamele kwezepolitiki into ezama ukuthi imcosele phansi ukwenzela ukuthi angayenelisi ukuthi angene kodwa ke nxa sekusiya ekuthinini ukuthi bamvotele ukuthi angene bazasebenzisa lokhu abakubonayo noma lokhu abakuzwayo kuye ikakhulukazi nxa ekhuluma ngendlela yokuthi ilizwe le-America uzaliphatha njani njalo le-foreign affairs yakhe uzayiphatha njani
lo-ke ngumnumzana Tifa Dube ulandela zombusazwe njalo lula ilungelo loluntu bexoxa lontu kameli Ngomo we-Studio 7 Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosazana Abigail Gumbo ose wokunhlanganiso yeMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative.
When you say Rutgers University, ngifunda ngezebhizinisi under the Mandela Washington Fellowship, ehlanganisa abakhokheli be-Africa abatsha and besifunda ngezebhizinisi lanxa mina ngisebenzela i-council. Okungenza ngabuya lapha yikuthi bengifuna ukuthi ngifunde ukuthi ngingahlanganisa njani imisebenzi engiwenzayo ma ngisebenzela i-council i-engineering lokuthi ngihlanganise lokuthi singayenza njani kube yibhizinisi, singahlangana njani la mabhizinisi akhona elizweni lethu kwenzela ukuthi sikwazi ukuthuthukisa abantu esiphila la.
Singathi ilwazi bani oluthole lapha-ke kwelebelika?
Ulwazi engilithole lapha ikakhulu ngolokuthi thina silawo amandla okuthuthukisa indawo zethu lapho esihlala khona and kuqakathekile ukuthi sibambisane ukwenzela ukuthi sakhane njengabantu. Kuqakathekile ukuthi uma sisebenza ndawonye sicabangelane ufake izifiso zomunye umuntu phambi kwezakho ukwenzela ukuthi sikwazi ukubambisana sithuthukise ilizwe lethu.
Singathi-ke njengoba usubuyela ekhaya uzakhe kusenzani ngolwazi okutholela?
Ngifisa ukufundisa abanye ukuthi kuyavuma ukuthi sibambisane njalo ukuthi sithuthuke ngoba kuqakathekile akula muntu owazalwa eyedwa and ungafuna ukuthi indima yakhona uyibambe uwedwa iza kusinda. So engikufundileyo yokuthi siyakwanisa ukubambisana, siyakwanisa ukuthuthukisana, siyakwanisa ukuthi sithandane njengabantu ilizwe lethu lizaphakama.
Kukhona okuncane nje ozakhe ukuthi ufika nje ofisini yakho usuthi la asithandi phela kuzwele kwafowethu?
Ye, oqakathekileyo yindlela yokubamba umsebenzi. Sifundiswe ngama-leadership tactics, safundiswa ngama-decision making matrices ukwenzela ukuthi ungazizwa udidekile ma usenza umsebenzi but ukwazi ukuqakathekisa, which is called prioritizing. Ukwazi ukuqakathekisa uzobathi lokhu kumele ukwenze kuqala, kulandele lokhu nalokhu nalokhu ukwenza ukuthi umsebenzi owenzayo ukwazi ukumemetheka ikakhulu.
Ubona njalo ngasuzwe kuvinde yini ukuthi kwenze khona?
Ngiyakwazi ukuthi kungaba nzima manje saphenduka because kuyabe kumele ukuthi ngiqale ngicacise engikufundileyo mina ngokwami kodwa ngiyakholwa ukuthi ngizenelisa ukwenza njalo and abantu engisebenzisana nabo bavele labo balengqondo efana leyami ukuthi sifune ukuthuthukisa ilizwe lethu.
Yes, ngathi ngeuhlelo lolo ulithande kakhulu kumbe kunjani?
Ngilithande kakhulu ngoba lungifake ndawonye lamanye ama-leaders i-Afrika yonke jikelele. Ngibonile ukuthi njengabantu abasha kukhule sikwenzayo and siyakwazi ukuthi sibambisane, omunye vela kwelinye ilizwe, omunye vela kwelinye ilizwe, sibambisane sithuthukise i-Afrika yonke jikelele.
Unkosazana Abigail Kumpo, ukuhlelo lweMandela Washington Fellowship for African Young Leaders Initiative lingakhohlwa kulive talk lamhlanje sixoxa labahlala kwamanye amazwe ngalokhu okwenzakala kweleZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngolivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube, yilale.